Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 15 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele.
From Sithole besifele i-transport yokuthi baye khona eMhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road.
Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi edlale iminyaka elithumi lanhlanu kwisigaba se-Premier Soccer League kanye laku-Division 1.
Into engayitshela abakhulayo secret yokuthi bengabambi ngizivale manje amadras mina ngithuta kunathwa kodwa mina intwana thiyo ngabhemiyo so ngibona kwansebenzela lapho.
Zonke lezi ndaba lezinye ezigoqela izokholo lezabatsha ziyalandela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele. Ukuze sizwe ubuningi ngalolu daba langendlela okunanzwa ngayo amasiko yesizwe sikamthwakazi, sixoxa nomnumzana Bongani Mkhwananzi ovame ukuphatheka emkhosini yesintu njalo olilunga lebutho.
Akuqali impela ukuthi kube lamaqhugana kuphane kwafana kube lemikhosi into endala yasendulo. So hayi lathi sasithe sike sibandakanye impela njengeminyaka yonke le sesike sathi sihambe, ngahamba nami kwafana ke njengoba uyabungibona mina ke ngiyabe sengitshintshile sengikhuphile amabhashi lapha sengivunuleke isintu sakithi impela amahlaba ezulu kwelikamchakazi okwesindebeleni. Hayi kwahamba kahle kakhulu lonyaka sibone better turnout kubuya abantu mpela abaningana mpela nakhona nje sisanga lokho esingajabulisanga kakhulu sithi thina umthakazi isizwe esikhulu kakhulu esilabantu abaningi kakhulu esiexpect ukuthi khona phana kumele ngabe impela kuyabe kuyinhlabathi ngoba abaningi bebengakunanzeleli impela ukuthi kuba lo mcimbi owokugubha ukukhothama kwenkanyamba inkosi umzilikazi onguye umdabuli nomsunguli wasonesi sizwe esikuso thina singamaNdebele.
Kwakule nkosi yamaNdebele kwakulamashishi kwakulebutho kuhamba njani ngesintu ubukhona babo ngoba siyasibone njalo eminye imigubho efanayo yesintu kungani kuqhubeka njalo.
Amabutho ahlukeneyo uqweqwe lwalukhona ibutho lenkwali lalikhona ibutho lenkosi lalikhona amathithi gaye ngezekele impela isibalo kunamatshitshi avelela kubotsholotsho amatshitshi avelela ePlumtree amatshitshi avelela ngapha kwele South Africa ahlukahlukeneyo aholwa ngabogogo abahlukeneyo abakhangele ezamatshitshi kuyinto vele nje nasendulo kwakukuthuthwe gwaqa sifike esigodlweni kuzothanyelwa mpela inkosi kuthanyelwe kubungazwe mpela okwezempilo nakhona nje lo mgubho ungasiwo ukuthi mhlawumbe ngifanise njengenqwala eyayiyo eyayisiba nesigaba nezigodi zonke nabantu abahlukeneyo. Lo ngumcimbi wokuthi sithi thina sibungaza inkosi uMzilikazi njengomsunguli wesizwe owakhothama mhla ka 5 September. So every first weekend, every first Saturday after mhla ka 5 September or xa umhla ka 5 September enge Saturday weekend ukwenzela abantu nabo benelisa ukuthi bathi kwaqa laba semsebenzini siyayiwa laphana ngo September.
Kulula ukuxoxa imicimbi enje sesikhangela indleko lemota zokuhambisa konke lokuthi abantu bebe khona bethi kwaqa.
Akhona ukuxoxa imicimbi enje akukho lula neze kunzima kakhulu. So kusuka kube ukuthi labo lalabo abafisayo ukuncedisa bayancedisa. Ugubho lo uholwa yi-MMCA ithwakazi kaMzilikazi Cultural Association. Kuyinto nje sengingavele ngithatha ithuba ukuthi siyacela sibisibili ukuthi abantu noma ngokulisakana kwempuphu noma yikwini ongakukhontributha laphana ukuthi abantu basuke bedlule ngoba ukudla sikuthengisi ama-transport resources abedingeka. Lo nyaka kunjenje sigcine mbayimbaya abantu abanye sebebuyela ezindlini from eCity Hall besifele i-transport yokuthi baye khona eMhlahlandlela, which is 20 kilometers on Old Gwanda Road. So siyadinga mpela uxhaso oluningi ukuthi umgubho lo ufezeke minyaka yonke.
Siyananzelela njalo ukuthi uyake ube khona kweminye njalo imicimbi yesintu egoqela enduna uDakamela leminye nje njengaleyana odlulileyo wencwala le ungena njani lapha njalo wazithanda nini ezamasiko?
Mina ngiyangena sibili ngibandakanya kakhulu ezintweni zosiko. Ngikhulele emdenini nje okuhlonishwa khona nakhona singamakholwa kodwa imvelaphi yethu iyaqakathekiswa. Uza kunanzelela ukuthi induna ungungumbane ungubaba ungubaba omncane. So into enjalo isenza ukuthi thina sisondele kakhulu esikweni sibe ngabantu okumele futhi babe lokuphitheka ngokulonda usiko. Ukubandakanya entweni zamasiko akusonto entsha kimi. Nasesikolo imbala mina ngangisenza 4 subjects ku-A-level. Elunye lwalo kwakuyisiNdebele ngisenzela nje ithando lwaso. Ngaphuma futhi nonkamisa A-level mpela 5 points. So aba umuntu nje othanda usiko. Ngangikhula nje sasidlala lapha emadaleni sidlala uthaka lapha nasigijimisana mpela sifaka amasaka lapha sisenza le mkhonto lamahawu sidlalisana laphana. Umuntu wokuthi akhule ethanda usiko leculture ngiyayithanda. Kunye mina sengikhulile okungigqugquzela kakhulu yikunanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kungathi kubhidlizwa amabomo usiko lusulu kukhanye mpela ukuthi hayi kube ngabomo lapha. Ulimi akusabhalwa kahle, abantwana sebefundiswa ulimi kungathi luyaxegaxega. Into enjalo iyagcina iphuma kakhulu ukuthi ube bhizinosiko.
Lowo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi othakazelela ezamasiko njalo elilunga lebutho esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg wele South Africa ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-Village 9 eNsiza. Umnumzana Ncube ukhala ngamathuba abatsha abasanda kuqeda isikolo.
Mina ngoba yakhathesi ndi 18 years but ngakhangela abantu abalingana lami ubuningi babo banatha bayabhima abasebenzi. Abanye bakhona yibo abacina sebetshontsha. Ngindaba zokuthi kuswelakala imisebenzi, mina ngangikhangela mbona ngani ukuswelakala kwemisebenzi okwenza kuze kube njalo. Lamankazana yikho okwenza ukuthi azithwale emancane ngoba lapha ningakhangela abaningi lapha eNsiza engafika ku-grade 7 abadala abathi bekhala ngokuthi abala mali ukuthi abantwana beqhubeke besiya esikolo. Labantwana sebeswela even ama-project abangawayenza ukuthi beze bekwanise ukuthi bephile labo. Amankazana kwesinye isikhathi yabe sekhanyela ngodubu abe khanyelane lalo ekhaya lapho asuka khona yena abezalwa khona. Ibona ukuthi maybe ngibo yabe sokunzima ecine esesiyayenza emncane ngendaba yokuthi engxenye yabe sebona ukuthi umfana lwana ngibo bathola something okungcono kulangibo. but mina ngokubona kwami ngibona ngani ngabe kuthokule imisebenzi abayenzayo ngabe abakwenzi khonoko
ni okunye okubi osokubangelwa yikuswelakala kwemisebenzi lokho
abanye bakhona ngababhema ama drugs abangamankazana laba abanye bakhona babhema ama drugs abanye bezithwale bebancane abangabafana abanye balimazana bebulalana kudalwa yikhonoko ukuthi imisebenzi akula ngoba ma kulento yokwenza mina amboni ukuthi mina ngendlela engicabanga ngayo elongule something oyenza amboni ukuthi ungaye ungaba lesikhathi sokucabanga ukuyalimaza umuntu ngokugamula umuntu ngebhemba awunye ukucabanga ngoba uyabule something oyenzayo ukwazi ukuthi ngento leyo uthola uyenza ntambama uchayisa uyabudini uyabufuna ukulala awubi lesikhathi sokuthi ucabange into ezingekho right
icebo obubona sengathi lingaphathisa kakhulu ekuqedeni lolu dubo yiliphi njalo ngubani ofanele akhokhele indlela eyokuthi kuqede udubo lo
sicela uhulumende ebe sincedise sicela izandla zakho ukuthi asincedise sikwanise ukuthi lati sibe something esiyenzayo like ezama youth kube lama project amaningi ningachiyeneyo ama project njengokuthunga njengokufuya inkukhu njengokulima maningi vele ama project esingawayenza even ufundela amanye ama course for free o building wathi behambe bengena ngezindawo kube lani lemfundiso ebakhona umntwana lomntwana abe le choice yakhe azikhethele wonke ama youth abe elesifiso sinjengesami azikhethele yena umsebenzi abe funa ukuwenza ngaba lezinto eziningi ngeziyenziwayo ngibona ngani kungaba ngcono kakhulu so hayi ukukhokheleni lokhana even ngibona ngani even yena upresident ukuthi manje ngaba lesifiso sokuthi sincedise noma kungaba le donation engathi ukuthi lisincedise thina siyakwanisa ukuzimela njengabatha mina njengami ukuzimela ngiyakwanisa even noma ngathiwa ngimele abanye sayezami ngakwanisa ukuzimela ngoba mina ngifisa ukuthi ngibe nekusasa elihle angifuni ukumosha ikusasa lami so thina into esiyidinga kakhulu luncedo from uhulumende kumbe ku-any donor elingakwanisa ukuthi lisincedise sikwanise ukuhluma lathi sibe le something sizimele njengama-youth njengentsha yonke
kodwa-ke abanye ikakhulu abadala bathi hathi abatsha abalezinsuku abafuni ukusebenza ukubona njani lokho
mina mbona ngani ukabe kusenza umntwana angafuni ukusebenza imfundiso abe suka layo ekhaya lempilo yakhe ayiphila ngibo ngoba liyabona ukuthi mina mananzelela isikhathi esiningi abanye abantwana ukubenza beze bengafuni ukusebenza ukuthi ngibo uyabe indlela ababe bemphethe ngayo babe bemphethe njengeqanda njalo bengamfundisi ukuthi empilweni mele afunde ukuzimela
kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-village 9 ansiza okhala ngamathuba abatsha asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeziki ezayo olivalelisayo ngutaboka Ncube
siyabonga Taboka ngesizwe ezokholo
siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama nguntungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla
simbonge uNkulunkulu uJehova wethu ukubana uvumile ukubana thina sisaphila silizwe leli lizwi lanamhlanje ngoba nakuba yinhlanhla ukubana silizwe angazi angitsho kabi abanye ingxenye yikulizwa okokugcina leli lizwi lanamhlanje leli ilizwi esihlanganelalo kuvuselelwa umoya sibehlukana esilithola encwadini kaIsaya chapter 59 ivesi lika-1 sisiya ku-4 ngabona kwenzela abangabe belikhuthile ngokukhawuleza sizabala sukela kuvesi 1 beka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa 2 keba bubi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa 3 ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu zinyenyeza okubi verse 4 akakho memeza ngokulunga akakho wahlonela ngeqiniso bethemba kokuyize bakhuluma amanga bakhulelwe ingozi bazala ububi izihlobo zenkosi ezithandekileyo sikhulumile nje ngamanga lokwenza ukubi engingathi ngokwabafokazana kodwa ke ikhona enye into esuka ngombono wami ibe isiqalekiso yikuthi labo abasikhokhelayo njengoba ngitshile obaba yibo kumele bakhokhele emagumeni kodwa labo obaba abanye imilomo yabo ebantwaneni lapha lakubomama ikhipha izinto eziyizibozi ezingafanelanga kube buhlungu kakhulu ke nxa sesikhangela emphakathini ikakhulu labo okumele babe izibonelo zokusebenza kahle labantu manje ke ngikuswelakala kwenhlanhla kumagumbi amane omhlaba sokungathi amanga yiwo ahamba phambili esingathi yifeshini uyezwa umuntu ongumkhokheli ekhwela phezu kwentaba abantu balalele bathi sesizakuzwa okuza sisiza kodwa bezwe amanga ahamba ngenyawo uNkulunkulu kube sengathi lakho kwela kithi ubunzima bukhona empumalanga entshonalanga enyakatho kanye lezansi abantu badinga indlela ukubana bakhululwe ebunzimeni lobo njalo bakhangelele kulabo ababaholayo ukubana abancedise njengoba beyizidalwa zikaNkulunkulu njengabo kodwa nxa kuyakhanya bonabo abaphambili beyibo abaqamba amanga laba abaphansi baza kwenzani ilizwe libhekane lendlala ilizwe libhekane lokoma ilizwe libhekane lezinto ezine kuswelakala kwemisebenzi kuswelakala kukagetsi kuswelakala kwamanzi izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo lemithi abantu babe sebekhangelela kulabo abaphambi kwabo ukuthi nathi udubo lani luyalubona kodwa uye kuzwa bonabo abaphetheyo kungatsha ezithiyeneyo usukela phansi kusiya phezulu uzwe umuntu esilawula umuntu abulawa yindlala ayisilo qiniso lelo kungakhulunywa uze umuntu ethenze lokhu lalokhu lalokhu kodwa phansi kakubonakali unjengobaba othi ebantwaneni bantwa bami inhliziyo zenu zingakhathazeki lizasutha bayasuthana abantwana ungasukumanga wayasebenza ubaselele ungaze uthandaze uNkulunkulu ungenzi lutho uNkulunkulu uyakushaya indiva usuphenda ukuthi uNkulunkulu akekho kanti uNkulunkulu ulindele ubana ulunge ngaphakathi wenze izinto eziyizo uzelule isandla sakhe avule le ndlebe yakhe alalele imithandazo yethu asikhuleke nthixo engcwele sisindise ngokuba ngabalungileyo ngaphakathi singakafiki kuwe amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League Daniela ku Division 1 intathelisa indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo
Maso uqala ukudlala umdlalo wenguqu isafunda esikolo semgqoqo primary school eselokishini lenkulumane kokulawayo njalo usukela lapho wadlalela iqembu leHighlanders laba sakhulayo
ngathi semgqoqo ngasengiqala ukuya train kuma juniors eHighlanders amanda 10 kwa ngaqala khona kuma juniors eHighlanders ngangikhotshwa ngu-Ali Papa Dube under 10 under 13 up to under 15 ngamuva ngawu-Restars upapa lapha amuva khona sawu-Restars
umasuku uthe sele minyaka elithumi lanhlanu wathola ithuba lokuyadlala esikolweni yeHarare
sadlala itournament okuthiwa yi-Tom Kings iblow province yayidlwa kufinal iHarare province yayilabogogerere o-Evans nangayilabo-Colmore Stanford Mube ozibanayo bandira ile-Trevor Pier Siri Ngobile Ndlovu. So ngaba yi play of tournament ko ngathola khona scholarship esokuya e Harare Agatashinet Soccer Academy eyayikhokhelelwa ngu-Dr. Regis Tsenga. Ngahlangana khona labo Onesimo Basera, ama Twins o Peter and Patrick Mbaiwa, ngahlangana lo Pride Afrenika o Elvis Meleka, Edward Sadumba yabanye nje engawaqambanga.
Ngesikhathi bedlalela iqembu le-Agatashinet Soccer Academy uMasuku labanye bakhe bebefunda esikolo seLord Malvin esendaweni yeWaterfalls eHarare, sona esahle saba ngumadla ezinye.
Sakwanisa ukuthatha i-Coca-Cola Cup esayidlalela eKadoma, siLord Malvin esayenza sayaprezenta iZimbabwe eZambia, lapho ezahlangana khona le Deluxe of Kenneth Mwene bedlalela iZambia ama-National Team Schools eMalawi bantumbalo uJoseph Kamwendo. Ya, kwaba nzima kithi atop 14 saba ngunumber 3, but i-play of tournament yavela kithi u-Elvis Meleka logi goalkeeper of tournament waba ngowethu uKnowledge Jim.
UMasuku labanye bakhe bathe sebethe hluthu uDokotela uTsenga wabumba iqembu leHarare United ebelincintisa kusigaba seNorthern Region Division 1. Kuthe ngo-2008 uTsenga esetshiye umdlalo wenguqu, uMasuku labanye bakhe basuke beyisitshiyagalombili besiyadlalela iqembu le-Shooting Stars.
2008 yikho lapho ngaqala khona ukudlala ku-Premier, ngahlala la ma-players afana lo Leo Kurauzone, Edimashiri, labo Msalat, Elliot Matika, kochwa Mike Matsiwanyika. Uye wesuke lathi ku academy, so wayengwa still coach khona ngale. Sasi 8 and sonke si 8 sadlala first 11 Shooting Stars. After 2 years ngawo motection, ngadlala motection 2010. Apo esathatha khona league as a motection team.
Iningi labadlali akhule labo kudala bathatha umhlala phansi, njalo uMasuku uthi okubangele ukuthi adonse isikhathi eside kangaka edlala kuze ngalaphezulu yikuziphatha.
So from 2008 up to 2023 i-secret about mina yokuzigcina lokuhlala ngonthi ngifit into engizidlayo ziyahambelana le nto engiyenzayo umsebenzi wami yini. Into engayitshela abanye abakhulayo secret ukuthi bengabambi into elifana lembanje ama-drugs. Mina angitsho ukuthi akunathwa, kodwa mina anathi, ngumuntu onganathiyo ongabhemiyo, so ngibona kwanisebenzela lapho.
UMasuku uzalelwe edolobheni lakoBulawayo ngomnyaka 1987, njalo ukhulele elokitshini leNkulumane. Amanye amaqembu awadlaleleyo ngabalisa iHow Mine, Bulawayo City, Talent Vision kanye leNdoni Sakusa. Uthe ngemva kokuthatha umhlalaphansi wabhekisa amabombo kwelengilandi, njalo uthi uyake ehlangane labanye abadlali yadlala labo kudala kwele Zimbabwe ababalisa uMilton Ncube, uThomas Sweswe, uMomoyo, uEdmond Muzane namo kanye labanye bezidlalela nje beselula amathambo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngesizwe umculi wengoma zomdumo we-disco uSikhanyisiwe Ndlovu, odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms, ehamba lama Golden Ladies, bona abaphakulule iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Svanda.
Ukani nama Golden Ladies bacela bese Mzansi. Yena ke inzalo yaseMandebeleni.
Ndlovu ndabuka phansi khona le ematop ezintabeni esigabeni seWhitewater. Ngifunde eWhitewater, ngikhulele khona eWhitewater. Mase ngikhulile ngasuka ngayi South Africa kula endlala khona enjalo engisebenza khona. 2018 hambe ngaya eDalum Studio ngaya record i-album yami yokuqala nqa. Ngirekhoda ngubaba uDenchanda i-album yami usigcwele ngamazwe. Then ngokuswelakala kwenhlanhla 2019 ubaba uDenchanda wasayashona. Ngasuka ke ngaya kubaba uNgwenya, uMoses Ngwenya, the Black Moses West Soul Brothers, ngayenza another album khona la ebizwa ukuthi Iwalala Wasala. Ngambe khapha ngubaba uFred Gwala, uMadamara Choman.
Usuke lapho wagcina ezimela yedwa kwezomculo ukhanya.
Ngo-2021 I decided to open my own group, to create my own group actually. So i-group yami ayibiza ukuthi i-Golden Ladies. Ya, ihamba nentombi enhle, uDobuhle Malenzi. then you know Aida, yeah, is in Dombeng Hambanazo Golden Ladies. Just number albums, I'm a child to see Golden Ladies. You know, Sabalini, one mina.
Lilamu eze chisa smana, sengu flatila sesipuma kanjege, nilo kanyi, aswechewe kita, njala ubatele, abala ili kutipa ontola ngapu mtulo wenu, njali wenge kumana lawe njani.
Ama albums la aya tola gala online, you just google or download Kanye Golden Rhythms featuring Golden Ladies, uzitola zonke ngomo zifunayo. Yes, then we want to book in anything sikhona si available. We are WhatsApp at 0027 7182 42 706. Any time that's going to support, and the time we want to long to support you. We want to see you in the love and peace. Mwah.
Umjongo wedisco ovela kusikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms, ehamba lama Golden Ladies. Wona abasanda wethula iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Singakehlukani kesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yamaNdebele umzilikazi babantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lo abangenelisiyo bafinyelele. Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuze phatha kwakhe ngemfanelo yikho ukubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.